So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha kulilela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngukeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakadezu sibe kweza. Ngicela ukuthi kulo mcimbi ukuthi uthi uyayehlisa impilo yodithi iChristmas ingakaqali sibe kweza. Kwakuvele isale lekhwena ngoba ngihlale intala yami bahlale bayikweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe ukuthi labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephethulo asezabiza idola lemelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola lemelika lamasenti angamachumi ayisithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Istudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ukucubungula lolu daba.
Kuzokuthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha. Kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Lela sozokunanzelela ngenxa uvele ujali ukuthenga ngoba ama-farmer petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusezuke kwayo. Njalo okwakathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kulo mcimbi okuthize uthi liyayehlisa intengo yodithi iChristmas ingakaqali sibe kweza. Kwakuvele isale lekhwena ngoba ngihlale intala yami bahlale bayikhweza intengo yakhona. Kutho ukuthi hayi lapha ngamanjani amaceni lapha yagazi.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehliswe intengo kuliviki ephelileyo ngamasenti amabili, kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili, ukuthi bebevele bekwenzelani?
Bona phela ngisho babe futhi bona yehlise intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu, isetshenziswe ngabantu. Izulu isebenzisa amabhasi lezimoto ezincane kodwa ithwala izimpahla idizeli beliya emihlango. Nxa bebabe zama ukuzalamisa abantu yini singazi, kodwa nje njengoba ngithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki ephelileyo ikhwezi kathesi kutho ukuthi vele ngxenye ilicili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende welo thatha njengabantu abancane womadlanga kenangathi mina ngikudelela izwe eZimbabwe.
Manje intengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele umi njani, kakhulu nxa sikhangela impi le ephakathi kwe-Russia le-Ukraine?
Ngoba kwamanye amazwe dade ngave bathi khona bayakhweza intengo yamafutha ngoba kule mpi e-Ukraine kayisoze ikhwele ukufika lapha ekhona lapha eZimbabwe. Ngoba siyazi ukuthi eZambia intengo yamafutha iphansi kule yethu, kodwa bonaafrika abo bathwala besedlule eZimbabwe. Intengo yamafutha eSouth Africa iphansi, yebhotshana iphansi. china yithi ukuthela sibe hulumende ovele ngazisinda kona imithele yakhona miningi efaka entengweni yamafutha akugu akutsho lutho ukuthi iyehlisiwe kwamanye amazwe bona bayakhweza nje ngoba uhulumende wethu uyabe eziza imali eyiningi emafutheni
ukukhwezwa kwentengo njalo okwamafutha khonoku ubona lokhu kukhwezwa kuzakhweza yini intengo zempahla yelizwe
kuleqiniso ngoba aba osobhizinisi bahlala bekhuluma besilethi bona nxa uhulumende angazakhweze intengo yamafutha nabo bayakhweza intengo yezimpahla lokudla ezitolo kodwa bona bakhweza okuphezulu ukwedlula awusoze ungene ezinsulini nezimbabwe umsitshele ukuthi intengo yokudla ikhwele nge-2 cents yabikhwela ngama-20 ngama-30 ngama-50 cents bazathatha ngithiwa le bahle bathi bona hatshi sesikhweza nabe nxa sikhangelane nezikolo sezikhula kwandisa ukuthi izinto zonke ezihambelana lesikolo amagrosari ama-uniform konke kuyakhwela sebe singenzenkingeni ngoba vele sizakusiqala nje ijanuwari kuphela kushaya phezulu
ubona intengo ingehla yini esikhathini esizayo nxa kuyikubana impilo erussia le-ukraine ingaphela
angiboni kuzakuba lomehluko ngoba phela vele thina amabhek siwathatha kwi-middle east kuyo-iran labo-iraq imikhumbi yakhona vele yayifikile emeterinyeni angiboni ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethu yayingehle
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le-studio 7 ngocingo eseHarare iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu lekhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu lekhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona, uNomzana Thapela Madziyanike, othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Ngilomlando wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
Unkosazana Patience Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uncoma inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanyamazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanyamazwe behambe ukuyaregister ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe futhi labo bekhuthazeke ukuthi beyevota.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe.
So okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazise ukuthi abantu laba abazoregister abantu abalethwa ngumhlangano besuka emapulazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka e-diaspora.
Lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimota ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela, uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho.
Nginengi ipolitiki eZimbabwe makwe ukuthi siyachophoza kumbeni siyananzelela. Ndabe sikhangele ubuchopho bezami okwakuqala. Okwesibili, akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota wavotela ngapi.
Esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West, uMnumzana Austin Ndlovu, uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChankwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulaka lwaloso lunganeno baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela okwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eThangwa lapho izakhamizi ibuye ngobuningi zizothakazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe kunhlanzi zizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kule COVID laphana esikhathini high school. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama-PPEs nalezi zinto zama-sanitizers or whatever. So loba luhlelo lwaba yimpumelo kakhulu sahamba sithe mase siqedile amadoda ngoba axoxa vele ingxoxo kayiphele. Basebenzi right ngoba amadoda asebenze kahle kanje sabambana. Plan bani esingayenza after that uziqhubekisele phambili isibodi sakithi ngoba siya siqaphela kwesikhathi amadamu amaningi nenguhulumeni ugcine engena sibona abantu sebethi yeyi uhulumeni lapho sesenzile wasithathe bathi hayi ngeke kwenzeke lokho idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga ongomunye okhokhele ekubuthaniseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana kumakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nabasebulenjini emoyeni sazosihlangana edamu lapha saba lo msebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo kuthe kuthatha nje inyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe selinathi inkomo. Sahlanganisa izimali singabantwana bakulesi sigaba abasemazweni agoqela eButswana, eSouth Africa lakhona apha eZimbabwe kanye labasemazweni ngaphetheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu lelo. Ya lalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engange-275,000 rands sathi ngu-contractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhelele eli damu yena ubonga ngokubambana kwabantu besetshankwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that. Well done, Madonna.
Ugogo wamamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uthabe umanzi.
Ngiyajabula singiyajabula sikakhulu kakhulu ngoba sesiyathi intanzi ntombo sezinethe khonapha kube kuhle kakhulu nahlela emadlawuni ngathi ngicathi sezoaikolo laba buhlungu kabekabeya ngathi o kuthiwa kuzaphela kodwa kabe ngaphaka amathe bala zakuqeda leqeda uzakuqeda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthazayo nezindaba ukuthi kufanele sibambane, kubambane umama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli nqabe ubambene kubenza labantwana bebelula ngoba thina esikhathini esiningi siyibukhokheli bomdabu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ungwe-political party kumbe ngwekholo oluthile. Besiyigqugquzelayo ukuthi uthande malungu osephakathi kwabantu.
Enye inkokheli yezombusazo yokubandla le-TBC unkosikazi ibekezela amaplanka udabuka esigabeni esidelelezane leThangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokuswela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugebha idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelapho ikhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeThangwa ehlala eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nangu sebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eThangwa ebulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Chisa Sibanda.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla kungena kulomsebenzi. abanye babo bengelamvumo lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ube nzima kakhulu kithi thina informal sector. Sikhangela ezigabeni ezitshiyeneyo, sikhangela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle. Sibese sikhangela khona ekuthengiseni, ube sile computation enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku-informal sector. Ufind ukuthi even labaku-formal abaqhatshiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beke ku-informal ukuze bethole izimali ezijiyeneyo, bethole ukuphila. Ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini ezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Yiyo esenze sisebenzi sayehluleka ukuthi sireche ama-targets ethu ode sakhangelele. Pulazi lakhona lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19 ama-restriction lawa. So abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuhodeka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibe sesikhangela futhi ukuthi sibe sile-challenge kwi-informal sector. Ama-China asegcwele kakhulu emashophu lapha, achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa ezochiphisa even nama-vegetable. Kugcina lathi i-computation yethu isiphansi, thina sabe sihodile si-genuine. Kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe zihotiselwa thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Sibe sesikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe nisithi lo council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ukusithi council. Esithi ngama-licenses lezi ndawo ezibhadalwa ngama-license every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo ku-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abuye azohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kwele-China zingakangeni elizweni. Kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kwele-China. Kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana laleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, umnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu, esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, umnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lo mumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo aweMthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. Bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okunengi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona kufanele ukuthi abantu baphume bayivota bakhuthazwe baphume bayivota. Ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwehlula njani ngoba lokho kuthiwa kuza rigwa asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyukuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Ye sizwe baba Samaita ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngibingelele ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitho ukuthi amabandla aphikisayo ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregister bayevota kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inqangala kuzaba lokhetho ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama-centers lapho kuvotelwa khona, iZANU PF. Iyayithatha izekhi ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla leZANU PF lingani lapha nalapha kungani liyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni kambe abatshayi lokho kuthiwa i-on goal yesilungu.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokhu kuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje lawo diwe khona mina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube namagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwo abenza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavotela bazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kuleqiniso nje lisegcekeni ukuthi akula nto enjalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona utshaye lapho wenwaye lapho kuluma khona. Ungaphongi uhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezingaphathelana nalalo kofuna ukuthi ukuwina. Ziningi izinto ezingakhulunywa yi-opposition laphana ezingalandelwa, eziqumbaqumba abantu, abantu balandele baye kwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khonapha ngomafutshanjwa.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelano.
Njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna ama-results.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetiningi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi, usizi, ukwesaba lokulahlekela lithemba. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo Nkosazana Victress Mathutu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube isikhathi esinzima kakhulu. Singakhumbula futhi u-2022 simngene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ucinywa kagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungela gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi kukhahlameza abantu, indaba yemisebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo, lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela, kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolulodwa uhlangothi lwempilo oluba hambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela ze-South Africa, ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu we-South Africa, ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza, izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendaba yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye, ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emaphoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe behlaselwa ngayo izinophobia bebuhlungu kakhulu, ngoba sizothi silukunyezwe ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi. Nemisebenzi sokuthanda ukuba nzima ngoba manje namaphemithi lawana bawakhanselile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu, ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona sephela, amaphemithi akade besinike wona njengoba bethi abasawa extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyele emuva noma siyaphambili, sizazi nje singonoway sila.
Inengelithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Melesuri 7 Johannesburg kwele South Africa, uThuso Khumalo.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihlizeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethule ledizili. Sesilugqiba ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngamagumede uGaino Saidi sitha sidibane ninjalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.